Odokotela laba asebelamalanga alitshumi lantathu bekhalala umsebenzi bathi batshengisele emigwaqweni ukwenzela ukuthi uhulumende akhulumisane labo ngokuthi bahole amadola, uhulumende athenge imitshina ezibhedlela yokwelaphisa izigulane lokunye okumbalwa. Kade bekhalala umsebenzi bezihlalele ezindlini zabo. Udokotela Mnyaradzi Sithole, omunye wabodokotela abatsha, uthi kuningi kakhulu okubahluphayo.
Thina khalesi sinezikhalazo zethu, kungesiyo sathi siqala icontract date ngama-US dollar, khathesi sifika i-RTGS engaziyo, njalo sathi sifundiswa thina esikolo, safundiswa ukuthi kulama-safety protocols, khathesi empilo kungesiyo, omama akuthi ngabe maternity, abala bazithengela ama-gloves, ama-gloves banika ngama-US dollar, bona obaba bahola i-bond, bahola i-RTGS, kungesiyo nxa sikhuluma esibhedlela kwamaphilisi, isibhedlela semuduli, isibhedlela yizinto eziphakathi, sicela kuhulumende usinike ama- sicela uhulumende usinike imithi wasiphonisa ubaba ukhuluma amanga ubona niyayithola ngaphi inhlonipho ebantwaneni ngomatch istrike lathi liyasinika amaphilisi khathesi sekudisemba akula maphilisi sicela lisihloniphe sicela sisebenzisane odokotela siyayithanda impilo yabantu sincedeni.
Udokotela Moyo uqhubekele phambili esithi kabasenelisi lokuphandela imuli zabo.
Kuthene nje njengamadokotela abasebenza empilo sizama ukutshela uhulumende ukuthi impilo yethu sinzima, ama-patients athole nzima, imithi ayikho esibhedlela lapha akusasebenzeki. Siyazama nje lathi ukuncengisa lathi ukuthi sizelaphe lapha sisakwanisi sisesaba ukuze imithi akula one asilamaleki kwemsebenzini two lathi le muli zethu asisakwanisi ukuzisebenzela because imali ayasakwani le besithi nje la bantu bekuwonti kangenza njani impilo ebudule ukwemsebenzini siyafuna but akusabuyeki ngenxa yokuthi imali abafuneka yona ayisakwani. Ngokuzwisisa nje njengodokotela andama-patients lawa akala mali yokuthenga imithi and esibhedlela akula mithi labantu umuntu abuye egula and lapha lapho ukuthi ambe ethenga umuthi ama-pharmacies athi bama-US dollars foreign currency akuye umuntu ofela imali yakhona yeyelisinyeka yena isithenga nalami ngagula nginje khonapha lankwani ukuze lapha ngathi siyathenga ngale banje kuyafuna ama-US dollars angawayenda so lapho esinye esiyenze angisho ukuthi asifuni ukuyemsebenzini siyafuna sizimisela into zokuzibhalela only when our progress is
kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle. Kusenjalo, kulabantu abatshengisele phandle kwamahofisi enkampani ye-Western Union besithi sebelamaviki amathathu bengatholi imali ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wabo unkosikazi Sipho Sibanda, othi uselamaviki amabili edinga imali yakhe e-Western Union.
Ninathe esenile for 2 weeks, ninanda imali umabazali usesibhedlela uthunyezelwe imali njengoba iZimbabwe lethu funa iyise singayiholiyo khona. So now umntwana usethunyezelwe imali kuthi umama akha-operate, ama-doctors astrikile. No money to operate umama. Khayethi esenile 2 weeks bekathi tomorrow. Siyahemjova, siminali yethu esenile asizikweleka.
Unkosazana Sindiso Mpofu uthi kukhanya engani imali isinikwa abanye abantu ngendlela engaqondanga.
Abantu be-Western Union sile 2 weeks sivukela lapho ukuzolayinela imali zethu and asizitholi izimali zethu. Abantu laba kumbe kule corruption abayenzayo because uyabona abanye ababuya back of the line, ubona umuntu engena phakathi aphuma angene phakathi aphuma and then ungabona i-management iphumile itshela ukuthi akula mali libuye kusasa. Ikusasa yangibona kuze kube nini silokhu sivukela izimali zethu because abantu bakithi bafakile izimali basebenza nzima phandle kwelizwe ukuthi basithumele izimali zethu but asizitholi izimali zethu. Sesidiniwe ngoba lo mhlobo uyadula khathi sesilokhu esigada si-waste izimali sibuya khonapho elayinini uze udinge le mali yokuthi uthenge ukuthi sesikhathele and enough is enough now. Asisafuni bumbulu wobulawayo, sesibonile ukuthi siyadelelwa and sesifuna ukudelelwa lokhu kuphele khathesi. Ohabe sibangayeni explanation sebejayele into abayenzayo njena sebejayele ukuthi siyazithulela bangasitshethi kusasa sizithulele size sifune sikhalala siphume elayinini basitshele ukuthi kusasa and khathesi sesidiniwe kudala sizokhe sivukela la sesikhathele.
Unkosikazi Nomathemba Sibanda uthi bafuna imali yabo ngesiphangiphangi.
Lapha ngibuhlungu nephandle e-Western Union. Ngibuhlungu kakhulu. U-anti wami from Zambia ufakele imali last week nge-Wednesday. I've been coming here every day bethi akula mali. Imali yona leyo ngifuna ukuyisebenzisa kakhulu umntana wami uyakufom 1. And I wanted him to go to a good school. I wanted him to go to Mpopoma High School. Impopoma ithethe abantwana ngemandi. Akusela ndawo. So umntana wami kasaye Mpopoma. Angazi ngamusanga. Ngenxa yemali engaphumanga e-Western Union. Akula mali. Abasitsheli the reason why. From last week abasitsheli.
phambili ukuthi waye ungela imali ngabatshela phela abantu bona laba abasifakela imali ngalani ukuthi hayi lingafake izimbabwe kulamali besitshele ukufaka izinenge indawo ezisizela imali zinenge kakhulu but nasesiprepared i-Western Union office sasingakwase kule problem enje imali yangkhona nxa ifakiwe from Zambia iyabe ingaphi ngapha nxa ukuthiwa kayikho ngapha babe beyisengapha that's the question the main question is where is the money
abasebenza e-Western Union bazivalele emahofisini bala ukukhuluma lomsakazo we-Studio 7 ngodaba lolu ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.